yebo mthwakazo omuhle Zimbabwe omuhle ikudibana kuhlelo lwethu lwabasakhulayo okhulumayo ngumichael hobe namhla kuhlelo lwethu silo sibusisiwe dube owenhlanganiso national youth development trust ngiyakwamukela kuhlelo madu
ngiyabonga
awusitshela okunenge ukuthi kuyini okulethayo la
ngilapha kwele melika ndlande isifundo esikhulu okuthiwa yi-Hubert Humphrey Fellowship Program. I-program encedisa abantu abavela emazweni asakhulayo njengeZimbabwe ukuthi lawo abantu bakhona bethuthuke bekwazi ukusebenzela ilizwe labo abayithi public service.
Ubona ngani uzafunda izinto ezinjani ezile njongo yokuthuthukisa ilizwe leZimbabwe?
Njengomuntu osebenzela inhlanganiso abasakhulayo, ngilandela lapho kuzofunda ngokwe public policy and public administration. Basincedisa kabanzi lapho esifunda khona. Mina ngifunda e-University of Minnesota. Ngiyakodola impela. Ngize ngikhumbule koBulawayo. Basifundisa nge-public policy making ukuthi kungaba le policy li-implementa njani lilandelele ukuthi kufezwe kahle umsebenzi wakhona. Mina njengomuntu omela ama-youth ngifuna ukuthi sempenduke ekhaya ama-youth bebe yi-part of the public policy making process. Ngoba kaningi ama-youth asesithi ayi thina vele njengoba singafakwa ezindaweni eziningi, they are not included. Lokhu engikufunda lapha ngizofunda ama-best practices and sengivolunteer sengisebenze nenhlanganiso ezithe xaxa ezisebenzelana la ma-youth. Okwakathi sengisebenza le nhlanganiso yama-Somali yama-immigrants abavele e-Africa njengathi ama-youth angikhona labo balama-problems afana la wethu lapha abavela khona, kodwa ukwaleli balama-problems afana la wethu afana le-substance abuse ngenxa yezizathu ezithiyeneyo njengokuthi ama-broken homes lokuthi nje abanye babuya lapha belethwa ngumumo wamazwe abo. EZimbabwe siyazi ukuthi ngenxa yomkhonomi izinto azihambi kahle, so abaningi abancane abasebenzi abasakhulayo abasebenzi abalamsebenzi abayenelisayo bayahamba egoli, abangenelisiyo batshona bengayenzi lutho. But i-public policy le-public administration izamvula ingqondo ukuthi masembuyela back to Zimbabwe ngizakwanisa ukuthi kuma-projects esiwayenzayo njenge-National Youth Development Trust lezinye inhlanganiso esisebenza lazo senelisa ukuthi lokho engikufundileyo sizama ukuhlanganisa lalokho okwenzakala eZimbabwe.
Ngike ngaxoxa nabantu abasakhulayo abaningi eZimbabwe, bona bakhaliswa udaba lokuswelakala kwemisebenzi, njalo udaba lokuthi bathi ngesikhiwa nxa sesixoxisana ngendaba ezegovernance bafisa ukuthi abantu abasakhulayo labo babe yingxenye yalolu daba ngithi labo bathi ngesingezi be part of the decision making process ngithi. Ubona ngani inhlelo ezifana nalezi ze-Hubert Humphrey zilakho ukufundisa abantu abasakhulayo?
I-Hubert Humphrey International Fellowship iyancedisa ngoba kulezi fundo abazinikayo ze-leadership training in terms of participating in all decision making processes bayakufundisa lakho vele. It's about democracy, ukuthi democracy, inclusivity and diversity. Wonke umuntu kumele be yi-part of governance, wonke umuntu kumele be lelungelo lokuthi ekhuluma akufunayo.
Ayisakuzwa Madube, bengicela ukuthi ugcine uhlelo
ngehlelo lwe-Hubert Humphrey. Abafisa ukuthola ulwazi oluthile ngayo kule website e-Hubert Humphrey International Fellowship. Ithatha abantu asebe esingathi middle management aba mid career ukuzobafundisa ngenhlelo ezithiyeneyo ezingathuthukisa amazwe abo.
Hayi, siyabonga ngokuba lawe kuhlele lisokhulana.
Ngiyabonga lami.
Mthwakazo omuhle Zimbabwe omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami khona kuTwitter njalo kuInstagram at BigMike3 BigMike3 yoni username yami. Kwanelo kwanamhla olevalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Zimbabwe omuhle, mthwakazo omuhle, bye bye.